siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga namhlanje sixoxa lo councilor sinikiwe Mutanda oka ward 10 entumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wecommittee yebona ngezempila kahle ukuli councilini sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lothi olwe clean up luthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu 35 esiwabiza sithi ngama hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu 35. Sase sibona kungcono ukuthi njenge council njengobukhokhele as councillors lo mayor lo area councillor ukhansela uMlando Ncube sincedisana silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee health housing and education ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ingathi ubungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhanyelane kakhulu lalaba abathengisayo awumele abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo minister of provincial affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Mangingalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana abanye bakhangele labo omkabo ezindlini ekuthengiseni lapha yebo ye ama challenges akhona ebantwini abesifazane ikakhulu ngoba izinto okumele ukuthi azenze engumuntu oyiwani ziningi kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa kubusiness ekhona of late abantu besifazane bazimisele endingabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni yebo yekulama challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama counterparts abo abangoba baba. Kodwa hayi ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama challenges abalawo anjangokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama sheds lapha abathengisela khona izambuzi lancazi khona but i challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njenge council yakobulawayo kumbe ikomiti ebona ngezempila kahle eziphathelane lokuhlanzeka lempila kahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantu.
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyelise ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisi ezibuhlungu bakhala ngani abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamangenye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo ibancedisa ukubakhanyelela baze bayebeletha kuphinde kube le mali encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezi gaba ngathi kulama wards akhethiweyo eyinye ngephumula eyinye ngeRichmond eyinye ngeNkulumani eyinye ngeLuveve ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iclinic esilayo yiCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abakusona lesi sigaba bephangise bebhalisa the earlier ubhalisa the more abantu bethola ngingathi usizo usizo oluncedisa umabhalisa kanye leclinic local clinic yakhe.
Lo ngukhansilar sinikiwe Mutanda ka ward 10 entumbane kobulawayo njalo ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle kuli khansilini. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami osithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.